abantu abhizi bezama ukuthi bazithengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu zabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakwazi ukuthi kuza kuba kumi njani, baza kuvunyela yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezithengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathi so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown eyokuthenga isikafu le kunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana lamakabishi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi akwazi khonoko. Izinto zingaba umbhida ekutshebeseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebathenga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukuyekulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha bayikhangelele, abantu bayisaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi asesetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazagcina bezinikela ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.